Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Zibandlela 2023 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ye, i-press conference yethu ibesikhangela ke indaba ye delimitation report. Sibonisa uzulu wonke ukubana sesi-analyze le report. Sikhipheke i-statement sethu esitshengisayo ukubana ke kule nkinga ngaphi langaphi. Ikakhulu indaba yoku-approachinwa kwamasitha e-parliament.
Ivandla le-CCC namhlanje lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation.
Khathi esiningi masibotshwa ukubotshwa abantu bethu uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani kuthiwe iHarare ayikasitshela iHarare mbani ngoyo i-D ngoyo president even nangesikhathi kamgayi babesitsho njalo iHarare ithe selibophi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party MRP bakhala ngokuhlukunyezwa lokubotshwa mahlayana ngamacala angazwisisekiyo. Sokubotshwe owesilisa oyedwa uNeva Chimutashu onakanelwa ukuba ngomunye owabahlukumeza lokutshaya kakubi abebandla eliphikisayo le-CCC ngempela sonto eMurewa North. Sonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-CCC namhla lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation. Umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalo Siziba utshele intatheli zindaba ukuthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngogwalo lolu. Uqhubeke ethi bafuna ukuhlolisisa ugwalo le-voters roll kuqala bekhangelisisa ukuthi luhambelana nalo lwemingcele olwe-delimitation na. Usiziba ubuye wathi bakhathazeka ngokungalandelwa kwesisekelo sombuso welizwe ngoba inani labantu abavotayo kumele lilingane isigaba ngasinye i-constituency. Nxa lokhu kungenzakalanga, akumelanga libe linani eliningi kumbe elilutshwana okuyisilinganiso esedlula amathumi amabili ekhulwini 20%. Uthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi ugwalo lwe-delimitation nxa lungakhitshwanga kulenyanga eziyisithupha andubana kuqhutshwe ukhetho kungasasetshenziswanga ugwalo olwasetshenziswa ekhethweni olwedlulayo okugcizelelwe uMnumzana Ostalos esixoxelayo ecingweni eseHarare.
I-press conference yethu ibesikhangela ke indaba ye-delimitation report. Sibonisa uzulu wonke ukubana sesi-analyze le report. Sikhipheke i-statement sethu esitshengisayo ukubana ke kule nkinga ngaphi langaphi. Ikakhulu indaba yoku-approachinwa kwamasitha e-parliament le ndawo ke kumakhansilini amaningi ikakhulu ke emadolobheni. Nxa sikhangele emadolobha versus ke emaphandleni. So yinto ke esiyikhangeleleyo sitshengisa ukubana thina sibona ngani ku-parliament. Lapho esabe silama-representative ethu ku-Ad Hoc Committee on Delimitation engenayo ke kuviki leyezayo ukubana sipresente ke umbono wethu wezinto okufanele zi-adjuste ukubana ke kuhambelane lo mthetho welizwe ikakhulu ku-alignwa kwama-process ayenziweyo lo mthetho welizwe i-constitution ukubana bebekwazi ukubana nxa sidelimita siyenza ama-boundaries i-mapping yama-boundaries fasiwe lolwazi.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC uMnumzana Ostalos Siziba esixoxelayo ecingweni eseHarare. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police asethule umbiko enkundleni yokuxhumana eBulenjini eTwitter besithi sebebophe owesilisa oyedwa uNeva Chimutashu oleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 67 onakanelwa ukuba ngomunye wabahlukumeza abahlukumeza lokuchaya kakubi abebandla eliphikisayo LCCC ngempela sonto eMrewa North. Embikweni obhalwe ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, uthi amapholisa aqhubekela phambili ehlolisisa lolu daba ngenhloso yokubopha bonke abaphatheka ekuhlukumezeni abantu beMurewa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kwevidiyo ngempela viki itshengisa abantu asebekhulile betshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF. Kule ividiyo bebebuzwa imibuzo yokuthi kungani bebuthene njalo lokuthi bangabebandla liphi. Abanye balabo abatshayiweyo bebekhuluma ukuba ngabebandla le-CCC. Ibandla leZANU PF lona liyalandula ukuthi abantu laba ngabebandla labo besithi akulabufakazi obuveza ukuthi ngabalelo bandla. Kodwa amabandla aphikisayo athi yinhlala yenza yebandla elibusayo ukusebenzisa udlame lokwethusela abantu ngesikhathi sokhetho. Njalo iZANU PF yenza santando isekela amalunga ebandla lawo etshaya abantu njalo lokubulala abantu abalembono ehlukene leyalo. Amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party, uLwazi Khanye loSindisiwe Khoitsi Moyo, ababotshwa ngenyanga kaMpandula 2022 besethesa icala lokuphehla udlame bebemiswe phambi kukamthethwandaba eTrad Gold izolo ngesikhathi bebotshwa babezama ukuya kwethula ugwalo kumthethwandaba omkhulu iHigh Court olwalu lezikhalazo ezazimayelana lokususwa kwamalunga amalunga ebandla labo entolongweni yeKhami behanjiswa eChikurubhi eHarare lapho ababesithi kukhatshana lemuli kanye labangani bezibotshwa. USindisiwe Moyo yena wayebelethe umntwana olomnyaka owodwa ngesikhathi bebotshwa. Icala labo lidluliselwe phambili kumhlaka 13 kaZibandlela njalo kalikaqali ukuthethwa. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP ngalolu daba.
Uma zikhanye loSindisiwe Moyo labanye abangazange babotshwe abathatha i-petition besithi bayahanda over ku-High Court ukuthi bebonise ukuthi basijabulela ngalesi senzo okwabangela ukuthi ukhanye-ke loSindisiwe Moyo owayebhabhula umntwana ole-1 year 10 months bahle bebotshwe bebotshwa ngoku-inviter i-public violence okuyinto ababengazange bayenza.
Babotshelwa ukuhambisa amaphepha bewahambisa e-High Court.
Yes, icala labo kwathiwa i-inciting of public violence esingazange siyibone ngoba lamavidiyo akhona bephuma behlabela laphana besihlabelela. Njalo umuntu obhabhula umntwana uyi-incite njani i-public violence? Njalo ukhanye njengoba sitsho ukuthi wayesihlabelela la i-arrest yangkhona kabazange bayi-resista, so kutshengiselayo ukuthi akulanto ekhona lapha kulacaleli khona. Njalo babesebenzisa u-Section 58-59 of the current Zimbabwe Constitution. Every citizen has got a right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. So labo bonke abakwenzayo bakwenza belandela Section 58-59 of the current constitution ukuthi bale right yokudemonstrate peacefully besiyavendela i-petition oyikho abesiyakwenza e-High Court. Sinanzelela ukuthi laba abagwetshwayo bagwetshwa e-Trade Court Magistrate Court, which is a lower court compared to the High Court. So laphana kwasoke iyafaka isikhala zokuthi i-High Court isizwele ibazwele labantu abaphendu bebhek egami babeduzane besihlobo labangani ba.
Izolo bahambile baguma phambi kwamthethwandaba e-Trade Court, kuhambe njani kucala labo lelela abaletheswayo?
Yebo, alikangeni singakuthi ngesilungu i-trial ayikaqali i-trial lidluliseke phambili futhi mhlaka 13 January 2023 kuyona le Friday bayabuyela futhi.
Likubona kuzahamba njani ngoba kulabanye laba i-MRP 9 laba ababikayo, ubona ngani laba labo kungagcina sokusiba njalo lakibo?
Sibakhangele ngamehlo abomvu udadewethu, sananzelela ukuthi eZimbabwe especially abantu bakumthwakazi abakaze bagwetshwe ngecala kumbe kulandela umthetho, siyayibisela bethi kubobaba isidumiso dabengwa lo lookout masuku around 1983 abanikwa khona icala lamanga le 12 inch high abatholakala khona bengelacala i-highest court in the land i-high court yathi abaphume yena lowo busayo manje emasweni mnangakwa ngaleso sikhathi wabayalela wathi ababolele jele ulookout masuku waze wafela embhedeni wakhe wokugula esibhedlela futhi esejele sizananzelela ukuthi bona ababhojwe 36 months abangu-9 babechajelwa bona inciting public offence so kwenzakala ukuthi ngedeyi bezavuka benika isigqibo sabo umajistrate wengwasengsta wayerule ukuthi bazophiwa i-community service ngelanga elilandelayo wavuka sokutshintshile ngoba iHarare yayisifonile ukuthi abatshintshele iwekheshi isigqibo sabo futhi Gaga umphathi womgqaba ongu-national organizer wepulaye wayelecala elifana nayo kuthiwa yi-inciting of public violence wanikwa i-525 hours of community service which is 3 months laba labo sikhangele ukuthi njengoba kuyisemcala ivele sihlala sinyona le-i-charge isikhathi sonke sifuna ukubona ukuthi bona bazayetheswa isigwebo esingakanani.
So lapha utsho ukuthi uhulumende uyangenela ebatshela isigwebo sokupha abantu abamabandla aphikisayo.
Yinkotho ngoba lathi isikhathi esiningi masiboshwa ukubotshwa abantu bethu uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani kuthiwe iHarare ayikasitsheli. IHarare mbani ngoyo i-D ngoyo u-president even nangesikhathi kamgayi babesitsho njalo iHarare ithe selibophe.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla le-MRP ubexoxa lapho le-Studio 7 ekobulawayo. Dokotela Sikhulile Moyo, isizalwane seZimbabwe esisebenzela eBotswana Harvard AIDS Institute Partnership, ngomunye walabo abahlolisisa umdabu wegcikwane le-COVID-19, lisadla amalangabi. Umoyo lequla lakhe bahlolisisa babona ukuba liyaguquka libe ngumkhakha o-Omicron. Umoyo uxoxe lentatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Svanda.
Umoyo waduma umhlaba wonke ngeva ukucubungula umkhuhlane we-COVID-19. Wathola ukuthi lo mkhakha we-Omicron kuleli gciwane obungaziwa. Umoyo uchazisa ngokuziguqula okusenza igciwane leli lisiba imkhakha engenelisiyo ukubulawa yimithi eyabe ivele ikhona.
Ngemsebenzi esiwenzayo sihlala sihlola imkhuhlane eyenziwa ngama-virus. Siwakhangela ukuthi azitshintsha njani. Ngayezitshintsha kuloko esikuthi ngesilungu i-DNA or i-genetic makeup. Sihlala siyikhangela ukuthi nxa izitshintsha isitshintsha umbala, singathi isitshintsha umbala, yikho esikwenzayo esikukhangelayo. So le i-virus esayisigabayo sakhangela sabona ukuthi isizitshintsha umbala.
Udokotela Moyo uthi bahle batshela inhlanganiso zezimpilakahle emhlabeni wonke jikelele ngengozi ekhona ebizwa umkhakha we-Omicron.
I-virus uma siyikhangela le khangela i-DNA ubuhlola kwayo i-DNA yangkhona sisifuna ukuthi into le isizitshintsha umbala sizenza inyamazane engayisiyo sabona ukuthi ngangcono sithi sitshele ilizwe lonke sitshele laba-WHO lomhlaba wonke ukuthi hayi sibona ngani i-virus le izahluka and kanye lakanye yi-virus naleyo esi-affecte umhlaba jikelele.
Abacubungula imikhakha etshiyeneyo yamagciwane amemetheka kakhulu bathi imikhuhlane ememetheka ngamagciwane isigcwele njalo abantu kumele bazivikele.
Kufuze sinanzelele ukuthi ama-virus zahlale khona and kufuze sinanzelele ukuthi sihlale siwakhangela sibone ukuthi angahlupha yini. Abantu kufuze bethathe ama-measures athile kwenzela ukuthi singabe silokhu si-transmit ama-virus. Singawayeke ne-transmit sizabona amanye ama-virus but singavikela ngama-vaccine kumbe ngama-treatment kumbe ngokumisa kuzinaniselela entini ezenzayo sigeza izandla ama-prevention siyarekisa i-chance ukuthi i-virus leyithinte.
Kuya phambili umoyo ekhuthaza uzulu ukuthi ajove ngama-vaccine ukuthi avikeleke umkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyakhuthaza kakhulu lami nje ngiyi-scientist ngathatha lawa ama-vaccine and lami i-COVID ingena ayizange ingihluphe kangako ngoba ngangithethe la ama-vaccine and thina scientist futhi siyazi-check ukuthi ngangithethe leli vaccine selincede okwangakanani emzimbeni and ngabona ukuthi selincedile kakhulu emzimbeni amasosha omzimba akhwela yaphezulu ngabona ukuthi okay usho ukuthi le izanceda and kayisimi ngedwa abanye abaningi sibebona ukuthi amasuthi omzimba ukuthiwa neutralizing antibodies engakhwela emzimbeni ichance yokuthi ivirus le kuyisesibhedlela is very low.
Umhlaba wonke uhlezi ubona uDr. Moyo wokuvumbulula umkhakha we-Omicron. Njalo Mongameli Emmerson Mnangagwa umnikeze umvuzo wamadola emelika zinkulungwane ezingama-50,000 dollars esithi eleZimbabwe liziqhenya ngaye.
Abantu be-America basibonga, basirecognize. Abantu be-Germany, German Africa Award basibonga. But hayi benza umsebenzi omuhle, ama-scientists elisebenza lawo. Hayi mina ngedwa la ma-scientists elenza lawo basitshayela ihlombe. Le government ye Botswana layo yasichayela ihlombe, le government ye Zimbabwe basichayela ihlombe. Kuyabonga ukuthi nxa bebona ukuthi son of the soil, umuntu walapha ekhaya nje even esebenzela phandle bamrecognize, lokho kuyabukeka. Lo
uDokotela Moyo wazalelwa iKezi esigabeni seMathelani South ngo-1973 njalo wafunda khona engakayi eMzilikazi High School koBulawayo. Izifundo zekolejini zona waze ze-University of Zimbabwe laseBotswana kunye nase-Harvard University kwele Melika. Ngimele Studio 7, ikamera ngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, idale lephalamende lakwele Melika ele House of Representatives eselikhokhelwa ngabebandla lama-Republicans selivumelene izinqumo zokusebenza kwaleli dale eziningi zazo ezifunwa liqembu elalisala ukuvotela uKevin McCarthy ukuba ngumlawuli waleli dale uHouse Speaker. Kodwa lezi zinqumo zisolwa kakubi ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, eye-World Health Organization, bakhuthaza amazwe omhlaba ukuthi ethule iziqondiso zokuthi izihambi ezisebenzisa indizamtshina kumele zigqoke ama-mask ukuzivikela ekuthelelweni umkhakha omutsha owe-COVID-19 okhanya ulolaka njalo uthelelwana lula. Uhulumende weSenegal wazise ngezinqumo ezintsha zokuvimba ingozi zomgwaqo ezigoqela ukwaliswa kokuhamba kwamabhasi athwala abantu ebusuku lokuthengwa kwamathaya ezimoto asake asebenza evela kwamanye amazwe. Lezi zinqumo zithathwa ngemva kwengozi yokubhewuka kwebhasi ebulele abantu phose amachumi amane 39 ngesonto.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lonyaka izikolo eziningi ukugoqela ezingaphansi kwahulumende sezibhadalisa ingxenye yendleko yezikolo ngedola leMelika, kuthi enye ingxenye ibhadalwe ngedola leZimbabwe kulandela izinqumo zikahulumende. Abanye abazali bayakwemukela lokhu, kuthi abanye bayakhonona bethi kunzima ngoba imali ifuneka masinya. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kuza lendingakalo eziningi ezikhalisa abazali bethi indleko zesikolo seziphezulu kukanti le mali eholwayo ayeneli. Ngokukhala kwabazali, abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela, ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye school fees emakhaya ibo $20 average. ngathi yakhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali babengenelisi ukuthi bebhadale imali. Kubuhlungu ngoba umongameli wathembisa ukuthi uzabhadalela abantu kodwa kakakwenzi lokho. Kunzima kakhulu ngoba sesikhangelele i-free education rollout kodwa ayenzeki.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa isikolo ifees yonke sibhadelwe. Abantwana bazabengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke ifees. Ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala, abaningi bangikhona bebethola that 200. So uma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools, kungathi kuthanda ukuthi kube nzima kakhulukazi.
Unkosikazi Thandeka Msipha, olomntwana oqala i-ECDB, uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esiba laso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine lefizo efunakalayo ili US. Kunzima kakhulu okokuthi iningi liyehluleka ukwenza ngesikhathi konke lokhu.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo bayekwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please, we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Abafundi bethu ndawonye lababalisi bakhangelele umnyaka omutsha, sibaphe imfundo elohlonze. Kulabo abazali abakhala ngendleko zesikolo, sibakhuthaza ukuthi bahambe ezikolo bayekwenza isivumelwano sokubhadala ngokuya ngokwanelisa kwabo. Uhlupho esilalo yikuthi abazali ababuyi nxa bebiziwe esikolo, lokhu kwenza kube nzima ukubaphathisa.
Ngomnyaka ka-2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo owe-Education Amendment Act ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Umthetho lo ujonge ukuphathisa ikakhulu imuli ezilenzuzo ephansi. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Indleko zezikolo zikahulumende kanye lezekhansili yakoBulawayo sezisukela kumadola emelika angamachumi amabili i-$20 kusiya kumadola angamakhulu amabili i-$200. Lezi ndleko azigoqeli ingwalo zokulobela loba ezokubala ezabafundi lazo ezikhangelelwe ukuthengwa ngabazali. Izigqoko zabafundi ziqalela kumadola alichumi emelika i-$10 kusiya kumadola angamachumi amane i-$40. Indleko lezo zifakwa ngedola lemelika kodwa iningi likaZulu liqhubeka lihola ngedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiwa isisindo salo mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulomunye oweZimbabwe obhubhe kweleButswana ngemva kokuqhamuka kokulwisana kwelinye ijele ekade epika khona kulelo lizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sikhuluma nje kulabeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu, i-500 abavalule emajele akweleBotswana. Isikhulumi esikhanyele emajele kweleBotswana, umnumzana Wahile Kojani, uthi kuqhamuke ukulwa ngempela viki ejele leMauni enginyakatho kwelizwe. Phakathi kokuxozela omunye weBotswana ulimaze uMichael Phuthi weZimbabwe obeleminyaka engamachumi amathathu lanye i-31. Uphuthi uthwalele esibhedlela elimele kakhulu lapho edlulele khona izolo.
Injured and was immediately rushed to the Sulatere Memorial Hospital, where he unfortunately succumbed to the injuries yesterday, 9 January 2023. The deceased is a Zimbabwean national, convict male Michael Phuthi, who is taking
the injury to the Zimbabwean national,
Owe Botswana umnumzana useho Musetlane obulele uphuthi umiswe phambi komthethandaba namuhla esethiswa icala lokubulala. Ukulwa phakathi kwababika besemajeli abebhutswana nale Zimbabwe kuvamile kodwa akube kungavamanga ukuthi ugcine kuthathe umphefumulo. Kusenjalo kule muli ekhala ngokuthi indodana yabo Fortune Ndlovu usehlaliswe ejele kule Botswana okudlulise amalawulo. Udadewabo kaNdlovu uGugu Ndlovu uthi umfowabo kwakumele aphume ejele enyakenye ngoNtulikazi elokhe wavalelwa ngomnyaka ka-2014.
Ubhuti wami wabotshwa nti, wabotshwa ngo-2014. Then ebotshwe ngo-2014, abanye were released sometime last year. If I'm not mistaken, it was end of June or end of July last year. And yena, instead of him being released, he was transferred from this other jail, was a first offender's prison. So that's where he is now.
Uthi wathebuza ukuthi kungani akhululwanga, ngamtshela ukuthi imuli kumele ifike ukuze bamuphe izizathu.
He's saying he's scared ukuba sejele. From the look of things, I was speaking to this other lawyer. There was this other lawyer obedila ngekesi yakhe. Unfortunately, ugaye wakhona uyekile umsebenzi. Angazi bamxotshile or what, I don't know. But that guy told me ukuthi umthetho uthi kumele ukuthi bamcompensate for overstaying him a prison. Manje lokukhuluma lo bhuti wami sokunzima ukuthi these days angimtholi, akatholakali, I don't know why. Kuyangihlupha ukuthi ngimtholi.
Ugatsha olubona ezamajele kwele Botswana lujele intatheli zindaba othi lusadingisisa uma ulesibotshwa esigcinwe isikhathi esidlulisileyo. Noma nje kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu amahlanu bavalelwe emajele kwele Botswana, kulaba ngaphansi kwechumi abeBotswana abasemajele kwele Zimbabwe. Amazwe omabili asanda kulobelana isivumelwano sokuthi kuvunyelwe ababikayo ukuthi bayeqedisa isigwebo emazweni abo uma bethanda. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela ukuqonga kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Ngesukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela ibandla le-CCC namhlanje lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho ole-delimitation. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngogwalo lolu. Uqhubeke ethi bafuna ukuhlolisisa ugwalo lwe-voters roll kuqala bengakhangelisisa ukuthi luhambelana lemingcele olwe-delimitation na. Usiziba ubuye wathi bakhathazeka ngokungalandelwa kwesisekelo sombuso welizwe ngoba inani labantu abavotayo kumele lingane isigaba singasinye i-constituency. Amalunga amabili ebandla lemthwakazi Republic Party, uLwazi Khanye loSindisiwe Khoitsi Moyo, ababotshwa ngenyanga kaMpandula 2022, besethesa icala lokuphehla uDlame, bebemiswe phambi kwamthethwandaba eTradegold izolo. Ngesikhathi bebotshwa bebezama ukuya kwethula ugwalo komthethwandaba omkhulu oweHigh Court. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asebophe akhuphe umbiko enkundleni yokuxhumana ukuba asebophe umuntu obebangela udlakela eMurewa North. Sesilugqiba ke lapha ohlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.